Endabeni zethu lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umnumzana Robert Mugabe okhonona ngokususwa esikhundleni sikamongameli washiya umsebenzi esebona ukuthi abantu sebemhlamukele. Sesivaliwe isibhedlela seHarare Hospital kulandela ukutshengisela kwamadokotela aselamaviki edlula amabili ekhalala umsebenzi. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamhla sihlaziya okwethulwe ngumnumzana Robert Mugabe othi kumele akhulumisane lo mongameli Emmerson Mnangagwa ngokususwa kwakhe esikhundleni sikamongameli ebambisana lebutho. Saluthulela lo hlelo Woza Friday siyani indlebe lizwele. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngokukhonona kukamnumzana Robert Mugabe othi wasuswa ngenkani esikhundleni sikamongameli. Thumelani imilayezelweni kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.